Ikhathazo siya kumbuma iqela isihlahla esilameva esitholakala kusukela esengezane kusiyafika eguyu lelo silameva athi ungasithinta akweqela kuhlabe kabuhlungu. Ameva lakakhipheki kalula njengesikhathini esiningi labo abahlatshwayo bagcina bebangulwa ngodokotela. Isihlahla lesi sihlasela inyamazana zendle lezifuyo okwenze izakhamizi eziningi zachitha kulumango. Ukhansila kaward 14 Mnumzana Phineas Maphosa uthi bezithwele nzima izakhamizi ngalesi sihlahla.
Ngoba ekhane khakho bokungasaphumeli imbuzi ngapho ngiphumisana iyafa imbuzi yaphuma iyafa abantu bebanjwa khonapho. Ngiyaremember the other time sibili kwafela ibhalabhala ekudu lafela phezulu ntobela abantu banjesasele sinabula at the end of the day imizini ngagcina isithini isithuma lapha and we do serve these people.
Ngemva kokuba esethabalele umayeqela, inhlanganiso ezimele emalima yangena incedisana lezakhamizi ukusungula isivande sokulima ngokuthelezela esidonsa amanzi kuthuli esibizwa ngokuthi isipho sethu. Isipho sethu isemhlabathini ogcwele umayeqela. Umsekeli kasikomithi wesifindi seGwanda uMnumzana Thulani Moyo uthi lokhu kuyajabulisa.
Kungakho idistrict iyaziqhenya kakhulu nxa abantu sebesanelisa ukuthatha ama-challenges akhona bawaphendule abe yintuthuko yesigaba.
UNkosazana Emma Ncube oyisakhamuzi seBhandani uthi ukusungula kwalesi sivande kuzawabasiza ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingani kuhle.
Bakathethi kunje akulazikhulunyaka thina lapho efilimu lapha sizathola.
Esivandeni sesipho sethu kulinywe umumbu kanye le-butternut njalo umgcinisihlalo walesi sivande uMnumzana Fred Masa uthi abagulayo abasekliniki esengezane bazathola ukudla okwakha umzimba okuvela kulesi sivande.
Kuningi siyaba yosithuza but iningi izasiza abaseduzane leklinika silayo lapha ngoba siza eminye imidede yokuthi ngabanye behluleka ngathi ikakhulu abazithele sakwanisa ukuthi sibanike njani.
UNkosazana Priska Dube uthi bazathengisa ezinye izilimo benelise ukuhambisa abantu ababo ezikolo.
Uyakwanisa ukuthi loba ungathengisa imumbu ethize uyathengela abantu abakho amabhuku amapenseli ekhaya eSouth Africa lesweli.
Loba nje izakhamizi bezilime kuhle izilimo sezihlaselwa yimihogoyi yohlobo le-fall armyworm edla umumbu kanye ne-fruit fly ehlasela i-butternut okungadala ukuthabalala kwesivuno kuzo unobhala wesipho sethu uNkosazana Sibusisiwe Moyo.
Ukhona omunye umama okhutheleyo uke walandelela efaka esithengeni uphose kwavala nje isikhanyo sokuthengi okunoko kukhulu sizimo sokuphosa kuningalesini. Hhayi isifungo lesini angashiwa ngoba singabalimi abatha abaphethoba manje isifungo sesisilandelele ngenyindlela.
UMnumzana Vusimuzi Mlilo ingcwethi kwezokulima kwinhlanganiso yamalima ukhuthaze izakhamizi ukuthi zenqabele ukumemetheka kwalesi sibungu.
Khonokho kulutshwane lezabe likuvulile amahlanga angikhona vele lingayo eliki lithi le ngikhombozi nawo liyaresilwathisa. So ngangcona amahlanga wonke aphume lapha ayedliwa zizifuyo kumbe leyo afake ezibayeni abolele khona ngalathi ezebuya ngapha sokuyini zokungumbuzi.
UNkosazana Sithembiso Ndlovu umgcinisihlalo we-EMA ezansi emaNdebeleni ukhuthaze abalimi beBhandane ukuthi balondoloze lesi sivande.
Siyenelisa ukuthi silime simentene infrastructure esesitholile ukwenzela ukuthi kusasa sibe yisibonelo njalo sokuthi i-community leyi vani kuncedo bazimela bodwa baze bathuthuka esigabeni.
I-EMA le amalima zingakangeneli izakhamizi bezilima eceleni kukathuli obekudala ukugugudeka komhlabathi njalo zijabule zabamanzi ngolwesithathu lapho ziphiwa kusemthethweni isivande sesipho sethu kanye nesevusisizwe. Ngu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 esengezane eGwanda.